Kulusizi ukubana abantu babe bebona umuntu eganga bebe sebekhuluma begeneralize. Alubana i-commission ngabantu abaqotho abafuna ukuthi kube lokuthula elizweni. Bekufuze betho bese beqale ngenkulumo ngoba into zonke lezi ziyenzakele kube lenkulumo etshengisa ukubana elizweni abaphethe amandla kathesi okubalisa umsekeli kamongameli uChiwenga into ayikhulumileyo esekhwekhwe ukuthi uzachobodisa abamayelo njengentwala. Yiyo izinto ezibangela ukuthi kube lodlakela elizweni. So uma kukhulunywa akufuzanga kugeneralize, kufuza ukuthi kucacise ukuthi hayi Chiwenga uzofuna ukuthi liphinde into yenu yeGugurawundi yini, becacise betshele ukuthi hayi phela linalegazi then kubesokutshiya ukuthi zano selibulale abantu elizweni. Akula ruling party exhwale njengezano ngoba yiyo ili iparty ebehave njenge-opposition. Abatshelwe kube sobala ukuthi hayi zano yini elibulela abantu ke lani kwenza i-violence ukwenzela ukuthi ama-institutions lawa amanye ngoba uma i-ruling party behave kanje kuba nzima ukuthi amapholisa e-acte ngendlela eyiyo, kuba nzima ukuthi wonke umuntu enze umsebenzi wawo. So mina bengikhangelela ukuthi ngabe i-NPRC isikhulumi ikwenze kucace ukuthi hayi i-statement kaChiwenga si-insightile abantu sebesile ngoba kathi kumede sithi uzacobodisa abantu okufa kwaMpumelelo singazake kukambongeni fact singazake sikwehlukanise le nkulumo yakhe ayikhulume esekhwekhwe ngesonto abantu bakhe babulala abantu.
Lona ulubona njani udaba lodlakela lolu kuyiwa phambili kukhetho oluzayo ngoba siyabona ingatsha zikahulumende okumele ukuthi ngayizo eziphumayo zisola ukubulawa kwabantu ezifana layo iPeace and Reconciliation Commission kanye lekomishini yamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission zithule zithe zwi.
Lokho sokusehlule njengamaZimbabwe besokufuza ukuthi ngabe kuthiwa isadaki i-AU lezinye ingatsha o-UN balukhangela udaba lweZimbabwe ngoba abantu eZimbabwe bazaphela ngenxa yokuthi ababusayo ngabantu abangakwaziyo ukuthi abantu bangakhetha umbuso umbusi abamfunayo ngesikhathi thize. So mbona ngazathi konke khonokho kuphathelane lokuthi thina zodwa kasilama-institutions ayi-independent that can speak angakhuluma iqiniso etshela ababusayo ukuthi hayi lapha seliphambanisa isisekelo selizwe amandla elilawo athi lathi amandla esilawo ngokuthi kube lokuthula elizweni yilawa. Labana o-NPRC babhiva njengama-civil servant ukuthi balandela abakutshelwe ngohulumende, uhulumende ovela ku-ruling party, i-ruling party engeyezigebenga.